ukuthathwa kwemali iyayiqondane le mechanization agriculture kwakuyikuntshontsha imali, ngoba imbali yakhona ama-records onke ayatshengisa ukuthi uGideon Gono wayethembise iParliament ukuthi imali leyana izabhadalwa yisikweleti. Kulincwadi eziningi-ningi ezakhulunywayo kule ma-witness amaningi. Nxa banikwa imali kuthiwa yimali yesikweleti, loba kwenziwa umthetho imali sebenikwe ukuthi umthetho lo i-Reserve Bank Assumption Act, wena kukuwe nxa uwumuntu umuntu olobuntu nxa uthethe isikweleti usibhadale. Nxa sukuzabiswela imali yakhona kawubiswele kodwa unibhadale isikweleti, ngoba siyazi ukuthi kulabafundisi amapastor abanikwa imali lezi namhlanje bathibona kabazibhadali, kabazibhadale nxa bengazibhadalanga. So sokufana nokuthi imali yantshontshwa.
Siyabona ukubana mnumzana, kuthiwa kulamagama abantu abecelele MDC okuthiwa labo bathola imali le kuhlelo lonalolo lukahulumende, kungakutshengisani lokho?
Ukuthola imali kuhlelo lukahulumende kayisilocala, ngoba imali engena eZimbabwe kumbe isikweleti yeseWorld Bank kumbe ifani International Monetary Fund kumbe ivele China, imali yakhona iyabe inikezwa izizalwane zeZimbabwe. Isikweleti sakhona sibhadalwa ngemithelo yeZimbabwe. Kodwa ungazuthatha imali wena wanikwa nguGono imali, unikwa siyisikweleti sokuthi usibhadale, ungazi ube unguwe osutathayo ngokuthi kwaba lo mthetho wokuthi isikweleti singabhadalwa. Ye, lawo kutho ukuthi lobugwelegwele lawo ule corruption njengabantu bezanu. Kutho ukuthi bona kabaphuma egcekeni njengabantu abalobuntu abeqembeli lobuntu, babhadale imali yakhona basitshengisele, ngoba nxa umthetho wenziwa bona beseParliament kabasitshengisele bona ukuthi bachiyene lezigebenga lezintshontshi lamasela ezanu, ngokuthi hhayi mina nganikwa i-$25,000 ngathenga itharagithi nansi sengiyibisela sokuphuma egcekeni. Nxa bezayibisela imali yibo buntu, nxa bengasithi bayibisele sizawudabuya izigebenga lamasela anjengezanu.